Abakubandla leZANU PF bathi kukhangelelwe ukuthi izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa zizakhulumisana leziphathamandla zikahulumende weleZimbabwe abaphikisayo kanye labanye abantu abatshiyeneyo kulungiswe okunye okuhluphayo elizweni. Kodwa abantu abanye bathi uNkosazana Baleke Mbete loDokotela Sydney Mufamadi bachitha isikhathi. UMnumzana Joseph Chuma webandla leZANU PF uthi abantu kumele badonse ndawonye. Uchuma uthi inkinga yokuthi abantu baqamba amanga ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Kulabantu asebegijimisa amanga aluhlaza tshoko benze ngento yeZimbabwe isibhebha sokutshisa akusahlaleki sokunzima. Hayi, abantu ake sifundele ukwenzintethe and lani njengentatheli izindaba. Ngicela ukuthi kona siyenzeni into e-justifiable and fair for Zimbabwe. Ngoba ukuyibulala iziguqe phasi ngamadolo ikuyibulalela umuntu wonke, ayikuyibulalela iZANU PF ngokunangakwa, ibulalela everyone ongweZimbabwe.
Kodwa uMnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, uyakuphikisa lokhu.
Ukuthi sicatshile kuyatshengisela ukuthi kule kukhona okungabanga kuhlela izweni, ngoba kula muntu ongaphongubalekela lapho kule nkaba khona ekudeni. So sile crisis elizweni. Kodwa ke kuhle khona ukuthi kuthiwe bakhona abantu abavela ngaphandle abangabe bezosincedisa ukuthi sizwanane. Kodwa kuhle ngapha kuyangisa ihlazo linganani ukuthi sehlulane thina sodwa kuze kungenele omakhelwane. Okwesibili enthanda ukuphawula ukuthi kulobunzima ngoba uhulumende wethu ukhiphe istatement wathi kakula problem eZimbabwe, kula crisis, into ekhona kuthiwa kulama terrorist, kulama bad apples, kulama forces, kulama dark forces. So angazi ukuthi laba abathunywayo bazenelisa yini ukuthi bazwane lohulumende, ngoba ngike ngabona izolo abanye kuma Twitter besithi ubaleka Mbete vele ngubhururu kamnankakho.
Nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe olandela ezombangazo uthi kumele ibandla likaJulius Malema kube yilo elingenela kweleZimbabwe, hathi ibandla elibusayo kweleSouth Africa, ele-African National Congress.
Makuzuchazeka uma bebona uhlupho olukhangelane labantu beZimbabwe betho ukuthi hhayi balutho ngeqiniso uhlupho nantu. Akulankinga, yinto okumele yenzakale vele. Kodwa ukuthi mina laba abantu be-ANC angibathembi right now. Mina kathesa umuntu engithembele kuye ngibona ngathi i-EFF yinto engakwazi ukuthi kukhuluma iqiniso. Mabe ngathi bathuma abantu be-EFF ngo-understand. Kodwa be-ANC, ANC kumini ivikeli uhulumende weZANU PF bakithi abantu behlupheka benjalo.
UMnumzana Justin J. Moyo olandela ezombangazwe uyakusekela lokhu.
I-ANC ngeke izilume iyenze anything, iyafana nje njengayiZANU PF. I-ANC like into ezifanayo, akunanto yoshintsha. Bazohamba beyokhuluma indaba yangikhona izophelela emoyeni. Abakho serious ngeZimbabwe, maybe bakholisa ubana amaZimbabweans ebehambe ngakhalayo esebenzela imali engela into imali encane eSouth Africa, bayakholisa nje. I think ngakuthi abakhethe omunye umuntu ongabuyi ku-ANC than ukuthi umuntu we-ANC.
Bakhona abathi kumele abantu abahlala eMatabeleland balwele uzibuse wabo, hathi ukuthi bamelele okungenziwa lilizwe leSouth Africa kweleZimbabwe. UMnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe owebandla leMthokazi Republic Party usekela umbono lo.
Ayikho into eliqiniso ezakhulunywa izwano since 1980 ngene esitulweni. So mina into engizayifisa ukuthi ngitshele abathokazi ukuthi bantu bakithi asizazini singobani, sisebenzele ikithi, sithathe ilizwe lethu nje.
Akwaziwa ukuthi uNkosazana Mbete loDokotela Mufamadi bazafika nini kweleZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe kuthiwa wephula amalungelo kwaZulu, kodwa uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bathi balwisana labantu abakhanya ngani bangamalecatsha abaphikisa ongelangqondo.